Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 22 kuNtulikazi 2022 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umthetho kumele ume uqonde nta ungathathi hlangothi kuyindlela engalunganga kuyindlela ehambisa ibizo leZimbabwe emhlabeni wonke jikelele siphume sililizwe elibi kakhulu.
Abe crisis in Zimbabwe coalition sebemangalele amapolisa emthethwandaba we high court kulandela ukwaliswa kwabo ukutshengisela ezitaladeni bekhonona ngokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Uhlelo lokubhadalela abafundi abaloba imihloliso yalonyaka ama-examination fees luvuliwe namuhla abazali abanengi bekhala ngokuthi abala mali. Kuhoza Friday sileqembu likamasikandi elizibiza ngokuthi abafana bakamacala liphethe idlalate lalo lesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abe crisis in Zimbabwe coalition namuhla bakweze udaba lwesiphangiphangi emthethwandaba we high court bephikisa isinqumo samapolisa esokubalela ukufola betshengisela phezu kokuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende kanye lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kutshengisela bekumele kwenziwe lamhla, kodwa akusenzakalanga njengoba amapholisa eyalile ukunikeza imvumo yokwenza njalo. Abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition balobela amapholisa mhlaka 14 kuyonale inyanga ewazisa ngohlelo lwabo lolu, kodwa amapholisa abazise ekuqaliseni kwaliviki ukuthi bangeke baqhubeka betshengisela ngoba bengazange balandele isigaba sesikhombisa u-Section 7 somthetho wezokulondoloza ukuthula we-Peace and Order Act. Umgcini sihlalo we-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Peter Mthasa, ulandisa ngamanyathelo asebezowathatha.
Unfortunately, we did not succeed. The court confirmed the prohibition of the Zimbabwe Republic Police, citing that we had missed out
asiphumelelanga ke umthethwandaba ugcizelele lokho okutshiwo ngamapholisa ngaphambilini ukuba kasizange senze okudingakalayo ku-Section 7.
Umkhokeli wenhlanganiso yezokholo ye-Divine Destiny in Zimbabwe, okulilunga lomanyano wenhlanganiso we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uBishop Anselimo Magaya, ulandisa kabanzi laye ngokunye kwalokho abekade bengakho kulokhu kufola andubana balelwe ngamapholisa kanye lomthethwandaba.
The denial of bail for those that have been arrested, we see that as real persecution.
Ukwalelwa kwabanye ukuhlawuliswa imali yebheyili yalabo abayabe bebotshiwe sibona ingani kungekuhle.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uyakusola ukwaliswa kwabakade befuna ukutshengisela namhlanje.
Umthetho kumele ume uqonde nta ungathathi hlangothi kuyindlela engalunganga kuyindlela ehambisa ibizo leZimbabwe emhlabeni wonke jikelele siphume sililizwe elibi kakhulu.
Abe Crisis in Zimbabwe Coalition laba bebemelwa ngumnumzana Trust Manda osebenzisana labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights Setelechara. Kunjalo nje abameli benhlanganiso zababalisi phansi komanyano owe-Federation of Zimbabwe Educators Union for ZEU baphumele sinqumo sokuthi bazakhalala umsebenzi okwensuku ezimbili kusukela ngolwesithathu lweviki ezayo. Emhlanganweni abawenzele eHarare namhlanje bavumelene njalo ukuthi lumanyano uzathumela incwadi yokukhalala umsebenzi kumqhatshi. Abomanyano wenhlanganiso zonke zezisebenzi zikahulumende abeZimbabwe Confederation of Zimbabwe Sector Trade Union labo bagcizelele ukuthi bazamanyana lowababalisi owe-Federation of Zimbabwe Educators Union ukukhalala umsebenzi okwensuku ezimbili kusukela ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhlelo lokubhadalela abafundi ukubhala imihloliso yalonyaka ama-examination fees luvulwe namuhla, abazali bekhala ngokuthi kabalamali. Izimseki yazise ukuthi abafuna ukubhadala ngedola leMelika kumbe irandi lakwele South Africa bavunyelwe. Ithe njalo labo ababhadala ngedola leZimbabwe kumele babekwazi ukuthi bazahlawula imali elingana ledola leMelika kusetshenziswa i-exchange rate kahulumende eyamadola angamakhulu edlula amane aweZimbabwe, i-$455 kudola linye leMelika. Kodwa isimanga ikuthi iReserve Bank ithi idola leMelika elilodwa lilingana lamadola eZimbabwe angamachumi amane lantathu, 1:403. Uhlelo lokubhadala ama-examination fees lolu lugqitshwa mhlaka 29 kulinyanga. O-grade 7 bazabhadala i-$10 kumbe imali elingana layo izifundo zonke. Abe-O-level bazabhadala $11 isifundo ngasinye, kuthi abe-A-level bona babhadale $22. Sicoce lomzali ohlala eFilabusi, umnumzana Sifanjani Zabalaza Bebe, yena othi abanengi abasoze bayenelise limali.
Ngiyakubona ukuthi kuxhamalazile kwinto kwakhona, ngoba into leyi ihulumende konke lokhu kuzingatsha zikahulumende oyi-1, ukuthi ukuthi nxa kuvele kuyinto eqotho kumele ukuthi kusebenze irate A1, ngoba ukuthi kwelinye uhlangothi irate itshintshe, kwelinye uhlangothi uthole singeyinye, kodwa kuzingatsha zikahulumende zodwa zonezo. Kuyasimangalisa kakhulu, kuyasitshengisela njalo lokuthi i-direction yona iyabe singasekho esayidini likahulumende, ngoba yona vele irate yona le efakwayo kuzona ezindawo ezimbili ayisiyo esiyisebenzisayo thina masibhoda ngaphandle la. Yona isifika ku-800 vele esebenzayo kathesi. Zona lezo nje kuphelela nje kwemicabango nje kahulumende ongasakwaziyo ukuthi abambe ngaphi. Sephonga ukuyenza kube nzima ukuthi irate ayifake phezulu, ngokuthi uyakwazi ukuthi le mali kayikho, abe sephonga ujobelela nje kuphela abongufaka irate ayicabangayo evele ingasebenziyo, ngoba lezitolo kayisebenzi yona le irate ye-400 something, kusebenza e-800 kathesi, yi-rate esesiyisebenzisa. Kuyasivezela sobala ukuthi amaplani aphelile kunogwaja la, amaplani aphelile, unogwaja uphelele ngamaplani, sephonga uvovela nje kuphela izinto ukuthi kuhambe.
Uhlelo lokubhadala i-exam fees lolu lusungulwe namuhla njalo lugqitshwa mhlaka 29, okungangokuthi ungehluleka ukubhadala phakathi khonapho umntwana kasoze abhale. Ubona bekhona yini abaningi abaza kwehluleka ukubhadala?
Lelo kuliqiniso elisegcekeni babuNkomo. Ngike ngakhulumisana sibili lababalisi abathize kwezinye izikolo, bangivezile ukuthi bakhona abantwana ababona bele potential enhle kakhulu ukuthi nxa bengabhala bangaphuma lakho, kodwa ngenxa yokuthi izimali kazikho bayehlulekile ukubhadala labo bantwana. And kuyinto ehluphayo kakhulu, ekhathaza kakhulu lebazalini khonapho ukuthi izimali kazikho babuNkomo, kazikho, abantwana abaseli abaningi bengabhadalanga, njalo belesifiso sokuthi ngabafunda baye phambili. So kuyinto elusizi kakhulu esigabeni sethu kakhulu lapha emakhaya emaphandleni, lapho okwemali khona engatholakali khona ngaphandle kokuthi umuntu azathengisa izimbhida zona lezi ukuthi uzubhadale. Ngokunjalo kuyinto sibili esegcekeni ukuthi baningi abantwana abangabhadalanga abangasoze babhale imihloliso yabo ngenxa yokuswela imali ngodubo lonalolo esibhekane lalo babuNkomo.
Umnumzana Sifanjani Zabalaza Bebe ngumzali ohlala eVokola eFilabusi. Babi kwabe balutshwana kakhulu abantu emaphandleni abayahlola amagama abo kuluhlu lwabazavota kukhetho oluzayo ole-voters roll. Abanye bathi baphatheke ngokuphandela izimuli zabo nanku umnotho ungamanga kuhle. Ngokunjalo bathi kabalaso isikhathi sokuyahlola imininingwane yabo. UGibbs Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Abantu eGwanda eTsholotsho elupane lezinye indawo abakhulume leStudio 7 bathi kukhanya engani uhlelo lokuhlola amagama kuluhlu lokuvota aluqhutshwa kahle owamanje ngoba balutshwani kakhulu abahlola amagama abo ku-voters roll ethulelwa uZulu yiZimbabwe Electoral Commission. Umnumzana Believe Gawule ohlala eJolojo njalo olilunga lebandla leZANU-PF uthi
kathesi nje ngikhuluma so ngise-DDF training center lapha lapho kuqhubeka khona umsebenzi onjengawona lowo. Engunanzelelayo ukuthi abantu bakhona kumaye ama-centers kodwa kwamaye ama-centers lakho ngibona ngani kule abantu abalutshwana angingazi ukuthi abantu babuya ngakulutshwana ukuthi kumele kube lo mkhankaso sibilo nalona odingakala i-voter education iyadingakala ngoba i-apathy yakhona i-attendance yakhona iphansi kakhulu engikubonile ngoba le mawadini ngalapha emibhode khona engikhangele khona ngabona ukuthi hayi abantu babuya qo sibili kwakutshengisela khonokho nje ukuthi hayi kumele kube le voter education.
Ugawule uthi kulabanye abahlola amagama abo besebenzisa omakhalekhukhwini.
So maybe yikho kubangela i-apathy naleyo.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane laye uthi
izolo ngangafika khona esikolo sakithi lapha eKwaray Primary ngisiyahlolisa elami ibizo. Ngafika ngaxoxa labo abahlolisayo abangazi sekhona bathi abantu akabezi ngobunengi so into ekhona abalaba abahamba emakhaya bathi abantu nxa befika bebatshela ukuthi bayehlola bathi abantu sebekhathele ngoba bengazi bethi bayavota abantu bathi impumela kayiphumi ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Macebo Dube ohlala enqameni esebeleni seMathebeleni South laye uthi
indaba yokuhlola i-voters roll lay abazange bayiveze okuzwayo ebantwini ukuthi abantu babekwazi nje ukuthi bayi-publicize abantu abaningi babeyazi njengangapha eGwanda not emakhaya vele abantu bakhohliwe ngakho lokho. Akulandawo ezivuliwe ezaziwa ngabantu ukuthi laphana kufanele ihambe liye-checka ku-voters roll. Angeso abantu beze begade beGwanda maybe kho lapho abangathola khona ama-facilities anjengalawo. Ngala sizwanga ukuthi kulabantu belokhu abezekha babuya abahamba le-voters roll bebonisa abantu. So owesibili abantu vele kabalandaba le-voti ngoba kunini bavota 42 years akulatshintsho luba khona. So abantu abaningi vele uma usithi uyaxoxa labo uyabezwa nje bayazikhulumela ukuthi hhayi thina okwamavoti lokhu vele sisaphongkwenza but asikaze sibone kusiba lo tshintsho.
IZimbabwe Electoral Commission isanda kwethula umbiko oveza ukuba balutshwane kakhulu abantu ababhalisele ukuvota kukhetho oluzayo eMathebeleland South kobulawayo leMathebeleland North. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngingoGibbs Dube.
Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukutshengisela obekuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela ezimela izisebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
Uhulumende kamongameli Joe Biden weMelika lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris uthi uzimisele ukulwisana lomkhuba osubhahile emhlabeni jikelele wokusetshenziswa kwezisebenzi ziphathwa njengezigqili i-forced labor. uthi njalo uzavimba ukungena kwempahla kwele Melika ezilungiswa ngamankampani aziwayo ukuthi alalomkhuba wokuphatha izisebenzi njengezigqili. Kungalesi sizathu ele Melika liphume lomthetho oqale ukusebenza mhla ka 21 Nhlangula lonyaka owe Uyghur Forced Labour Prevention Act kumbe UFLPA. Umthetho lo uvimba ukungena kwele Melika kwempahla evela esigabeni seXinjiang Uyghur Autonomous Region Xinjiang kanye lezinye izigaba ezibushwa ngokungekho emthethweni ngele China ngaphandle kokuba osomabhizimusi abangenisa leyo mpahla belakho ukuveza ubufakazi obukhomba ukuba impahla lezo azilungiswanga ngamankampani agqiliza abantu. Esigabeni eseXinjiang ele China liyaziwa ukuthi libusa ngodlame, lidala amacala okuhlukuluza abantu, linganaki ulungelo loluntu. Kunje kulenkamba lapho abokholo lwemaslem labezinye inkolo abaphathwa luklubhu bebanjwa ngamandla ukusebenza bengahlawulwa, abesifazana bedlwengulwa, abanye bebanjwa ngamandla ukuthi bengalandeli ukholo abaluthandayo. Ukusetshenziswa ngembamba ngamandla kuqhubekela phambili langaphandle kwenkamba eziseXinjiang, njalo abanye bohlobo lwesi-Uyghurs labeminye imihlobo babanjwa ngamandla ukuyasebenzela kwezinye izigaba ezibuswa ngele People's Republic of China okungekho emthethweni. Umthetho owe-UFLPA uhle waqala ukusetshenziswa ngabogatsha olubona ngokungena kwempahla labantu kwele Melika olwe-Customs and Border Protection CBP, bebona ukuba impahla yonke engena elizweni evela kweleXinjiang ngiswe lokwenjiwa kulelo lizwe ngempela. Zonke impahla ezizatholakala ukuba zilungiswe izisebenzi ezibanjwe ngamandla azisoze zivunyelwe ukungena eMelika ngabogatsha lwe-CBP. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken, uthi i-State Department izimisele ukusebenza ledale lephalamende le-Congress incedisana lezinye inhlangothi zikahulumende ukulwisa ukusetshenziswa abantu ngembamba ngamandla eXinjiang, njalo bazimisele ukuqinisa ubudlelwano lamanye amazwe lokubambana lawo ukulwisa ukwephulwa kwelungelo loluntu. UBlinken uthi sesithethe amanyathelo aqinileyo okwenzela ukuthi kube sobala ukuthi okwenzakalayo kweleXinjiang akulunganga. Lawa manyathela agoqela ukuncitshwa amavisa kweziphathamandla ezisebenzelana lohulumende weChina ukuncindezela abantu, ukubafakela izijeziso zenotho phansi komthetho weGlobal Magnitsky Act, ukubavimba ukuthengisela impahla kwamanye amazwe. Uqhubeke ethi uBlinken, sibambane labanye bethu abezinye iy'ngatsha zikahulumende, sizaqhubeka sixoxisana lamankampani akwamanye amazwe, sibakhumbuza ngemithetho yase-Amerika yokungena kwempahla elungiswa ezigabeni ezingalanzi ilungelo loluntu leyamanye amazwe abangane bethu. UBlinken ungeze ethi, siyaqoqana lamanye amazwe emhlabeni jikelele angabangane bethu ukuthi bangasekeli ngitsho lakancane ukwephulwa kwelungelo loluntu emazweni omhlaba, njalo bengathengi impahla elungiswa emazweni aziwayo ukuthi aphatha kubi izisebenzi ezilungisa leyo mpahla kweleXinjiang, njalo abambane lathi ekuphakamiseni ilizwi lokusola ucuku olwenziwa ngele People's Republic of China ukuze lichiyane lomkhuba olunya abalwenzayo lokungani nanzi ilungelo labantu ababanjwa ngamandla ukusebenza kungelambadalo njalo bebahlukumeza.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo usengazokhela amalahle ekhanda umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uBalte Mabrito ngokusola akwenze onompembe. Kubika uJoseph Njanji.
UBrito usengazithola la esehlawuliswa inhlanganiso yePremier Soccer League ngokwala kwakhe elokhu yesola indlela onompembe abaphatha ngayo imidlalo. Lo mqeqeshi uselamaviki ambalwa ekhala ngokuthi abanompembe bayekelela amaqembu edlalisa isikhathi.
Six stops, wasting of time. Time.
Umdlalo umiswe ngemihla yesithupha. Kudlaliswa isikhathi njalo nje, kodwa uthole kufakwa imizuzu emibili kuphela ekugcineni komdlalo wonke umuntu kumele acabange kuhle ngakho lokhu ngoba sonke sifuna ukudlalwe ngendlela eqondileyo.
Ensukwini ezidlulileyo abaqeqetshi ababili abatonomen Mabheza oweqembu le-FC Platinum kanye loJohannes Numa oweqembu le-Manyika Diamonds bahlawuliswe inkulungwane lamakhulu amabili yalamashumi amahlanu zamadola asemelika ngemva kokuba besole ukusebenza kwabanompembe. Lokhu kuqukethwe ku-Order 13 owe-PSL Standing Orders Offences and Fines othi kulicala ukuba abadlali kanye leziphathamandla bezwakale bekhuluma besithi kulokuqilibeza la ekuqhutshweni kwemidlalo yesigaba saphezulu. UBrito useqeqetshe iqembu leHighlanders kwimidlalo emine lapho anqobe kwemibili waba ngutshikile obhanqa kowodwa, kwathi kowesine unqotshwe liqembu leWawa ngeviki edluleyo. Kuliviki iqembu leHighlanders lizadibana lelibulawayo City enkundleni eBarber Fields ngensonto. Ngomgqibelo enkundleni efanayo kulo mdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu leChicken Inn leleDynamos, lawa maqembu angena kumdlalo wawo. ELeChicken Inn lihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngamachumi amabili lanye, kuthi leDynamos lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo ngamachumi amathathu lesithupha. Umqeqeshi weqembu leDynamos uThondera Indiraya uthi kuza kubancane indawo emagumeni.
Been very difficult. Kuhlezi kusiba nzima kithi njengeqembu ukuthi sithole impumela enhle kobulawayo, ikakhulu nxa sidlala leqembu leChicken Inn. Sizazama ngamandla ethu bonke njalo siyazi akusoze kube lula, kodwa sizalwisa lathi njengamadoda.
Eminye imidlalo yesigaba seKasilaga Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leCranbourne Bullets lizemukela eleHarare City ngaseVengere. Iqembu leFC Platinum lizadibana leZPC Kariba ngaseMandava, kuthi iqembu leYada zanqikilana lelenkezi Platinum Stars ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leCapes United lizemukela eleManyika Diamonds ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leTriangle lizadlebhana leleBlack Rhinos ngaseGibo, kube sokusithi iqembu leTenex lizadibana leleBulawayo Chiefs ngaseVengere. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji. It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
uphokile. Woza Friday my sweetie. Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembu likaMaskandi elizibiza ngokuthi abafana bakamacala liphete idlalate lalo lesithathu. Iqembu leli lidabuka eCholocho kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo uMajosi.
UMajosi ngumfana omncane owaziwa ngoJoshua Ndlovu laphaya eJimila la ngibuya khona. Ngokomculo ngicula ngilapha eSouth Africa lapho engenza khona umculo kaMaskandi. Iqembu engiliholayo iqembu labafana bakamacala, ngiphinde futhi ngisebenze ngingumajosi qeda kusemnandi. Sengihambe kakhulu emaqenjini lawo engiwaholayo abafana bakamacala, kusho ukuthi senginamadlalada amathathu ngisebenza ngaphansi kweqembu abafana bakamacala. Ngibe namadlalada amathathu ngisebenza ngaphansi kweqembu uMajosi qeda kusemnandi.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi ezigoqela ethi sebaliceda, ukhona ozokhala, abekho, ntombi zodwa, kanye leyisihloko sedlalade ethi indoda ayibuzwa. Utholakala ngapi umculo wenu?
Bangaxhumana nami kule nombolo 462-631-9673. Sizokwenza show ukuthi kuleli dlala lizophuma manje. Umculo wethu uzotholakala kuma online stores kuzo zonke indawo. Sizowufaka umculo wethu ukuze noma ngabe ukuphi uthole umculo wethu. Kanti ke ikhona lapha ni Facebook page uMajozi Qeda kusemnandi, nakhona uyakwazi ukuthi uqhumane nathi uthole konke nje ofisi ukuthola.
Abalandeli ubashiyela wapha manje
engakusho kubalandeli bomculo wesintu. Sicela nje nisisapote kakhulu kukho konke nje sikwenzayo. Sikwenza ngenhloso yokuthi sinikhumbuze, sinivuselele, sinikhumbuze emuva ngawo lo mculo wethu wesintu, sinikhumbuze isintu sethu, abantu bangalahla amasiko. Sicela nje nisisapote kakhulu ukuze sikhule sibe namandla akho konke lokho esikwenzayo. Njengabaculi benu elibathandayo, nathi siyamthanda kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uMajozi leqembu lakhe le abafana bakamacala ngale.
Suga madoda bacula ke kamnandi lapho abafana bakamacala besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili.
abe crisis in Zimbabwe coalition sebehambe emthethwandaba kulandela ukwaliswa kwabo ukutshengisela ngamapolisa. Uhlelo lokubhadalela abafundi abaloba imihloliso yalonyaka ama-examination fees luvulwe namuhla, abanengi bekhala ngokuthi abalamali. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.